inengi labantu ezweni abakahlatshwa ijekiseni kodwa ucwaningo oluqhutshwe yiZimbabwe Christian Alliance selubonise ukuba abantu balembono ehlukeneyo ngaleli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Unkosikazi Lynet Dube oqhube loluphenyo uthi babone ukwehlukana kwenkolo lokungabi lolwazi olweneleyo ngale ijekiseni.
Sabuza abantu abayi-561 abavela ezindaweni ezehlukeneyo elizweni leZimbabwe ukuba bayathakazelela yini ukuhlatshwa ukuze bavikele umkhuhlane wobhubhane we-COVID-19. Safica ukuthi 10.7% bathi yebo bayafisa ukuhlatshwa, abayi 75.1% bathi hashi, abayi 14.2% bathi abalaqiniso ukuthi bengafuna yini ukuhlatshwa kumbe hashi. Siyananzelela ukuthi iningi labantu abathi hashi kwakuyinxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi abalalwazi olugcweleyo nge-vaccination, njalo lenkolo yabo ayivumi ukuthi bahlatshwe. Abanye batsho njalo ukuthi besaba ukuthi i-vaccination ingabe ingahambelani labo. Lapha sikhangele ama-side effects e-vaccination.
Uqhubeke eveza ukuba iningi labesifazana abalabomkabo abasebenzela phandle kwelizwe basengozini yokubamba i-COVID-19.
Siyananzelela ukuthi inhlelo ye-vaccination leyi ibamba ikakhulu abomama kumbe abesifazana. Singakhangela esigabeni seMathabeleland, iningi labo baba liyasuka lisiyasebenzela kwezinye indawo ezinjenge-South Africa loba eBotswana. Nxa bephenduka lapha bandise ukuchaphela ezindaweni ezingekho emthethweni ngoba bengela amaphepha aqondileyo. Lokhu kuyenza ukuthi omama bangavikeleki kumkhuhlane wobhubhane le-COVID-19. Kungenxa yalokho, njengenhlanganiso ye-ZCE, siyakhuthaza ukuthi khona uhulumende asebenze gadalala lamanye ama-stakeholders ukuze abantu bebe lolwazi olugcweleyo mayelana le-vaccination ukuthi inganceda kanjani abantu belizweni leZimbabwe, ikakhulu sikhangele omama abayibe sithi ngama-vulnerable, some of the vulnerable groups kuma-communities.
Ucwaningo lolu luqhutshwe kusetshenziswa inkundla yebulenjini i-WhatsApp. Impumela yaveza ukuba abantu abalalwazi njalo abafisi ukuhlatshwa ijekiseni yile. Kuvele njalo ukuba imfundiso yezinye inkolo ayivumelani lokuhlatshwa, abanye njalo besesabela ukuba bengabamba eminye imikhuhlane ngemva kokuhlatshwa. Kusenjalo, amakhosikazi asuka endaweni ezehlukeneyo ezweni athe gwaqa edolobheni leMutare behlaziya inhlupho ezehlukeneyo ababhekane lazo ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kusukela nyakenye ngombimbitho. Unkosikazi Plaxidia Mawuto ongene lumhlangano osuka eBinga uthi zinengi inhlupho abavele bebhekane lazo esezengezwe yikuqhamuka kwalolu bhubhano.
EBinga silobunzima bamanzi ngoba sasuswa kuZambezi sayafaka endaweni ezisezintabeni. Ezintabeni laphana ukuthi omama sithole amanzi, sihamba imimango emide sihlangana lezinyamazana zeganga ezinjengendlovu lezilwane. So kuba nzima kithi njengomuntu wesifazane ukuthi kwesinye isikhathi isilwane singafika esibayeni uvuke uye kulwana lesilwane ngoba obaba kwesikhathi uyabe engekho, njalo ekuphelekezeleni abantwana ukuthi baye esikolo ukwenzela ukuthi bangahlangani lendlovu lezi endleleni.
Esinye njalo isakhamuzi seBinga esingene lomhlangano unkosikazi Irene Mupande uvumelane lonkosikazi Mawulo.
Thina kade sihlala eduzane lomfula othiwa Zambezi River kaSamawezi. Then besihlala khona phayana sasuswa sivele emfuleni sihambe entabeni. From that saswela indawo zokulima entabeni zangkhona. Then from that sabuyela ngapi emfuleni ukuthi sizame ukuthi silime sithole ukudla kwabantu bethu. Then from that, emfuleni laphana kugcwele imvubu lengwenya nxa sizama ukuthi silime imvubu ziyabuya zisidla ingaphi emasimini ethu. Then ingwenya lazo ziyabuya zilunya abantu. That's why lisizwa ukuthi ebhinga ye abantu bayalunya lengwenya every time.
Umhlangano lo oqoqwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iJust Association okuvele khona njalo ukuba ngaphandle kwenhlupho eziqanjwe izakhamizi zebhinga, ubudlwangudlwangu, ukuhlukuluzwa kwezocansi, ukungafinyeleli lula uncedo lwezempilakahle lokuhlukumezeka kwabantwana ngezinye zezinhlupho ezivezwe ngabesifazana baseZimbabwe. Umhlangano waseMtare ungenwe ngabesifazana abadabuka eZimbabwe lasemazweni angomakhelwane agoqela iBotswana, iSouth Africa, iMalawi, iZambia lamanye oqhutshwe kugqitshwa linyanga kaMbimbitho yokunanza lokuqakathekisa umsebenzi omuhle owenziwa ngabesifazana emhlabeni jikelele eye International Women's Month. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.